aitulan moyo.
Aitulani moyo.
Do say that.
Do say that.
I will well.
I will well.
And truly serve.
Truly serve.
The municipality of Rwanda.
Municipality of Rwanda.
In the office of the mayor.
In the office of the mayor.
So help me God.
So help me God.
Ezamukela isikhundla lesi njalo ethatha isifungo sakhe sokuqalisa umsebenzi. Umeya omutsha uthembise ukusebenzelana ndawone lamanye amakhansila ukuze bathuthukise idolobho leGwanda. Umoyo uvotelwe ngamakhansila ebandla lakhe leZANU-PF ayisikhombisa 7 kwadwa bencintisana layo oweTCCC. Umnumzana Edgar Ncube naye wavotelwa ngamakhansila ebandla lakhe ayisithupha 6. Ukukhethwa kwamoyo kusolwe ngabantu abahlali abathi kathembekanga ngoba uke wathesaphethe isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo wekomiti kamasipala ebona ngokwakhiwa kwezindlu. Inhlanganiso yezakhamizi yamethesa umlandu wokuphatheka kumsebenzi wenkohlakalo ekuthengisweni kwezitanda zikamasipala okulicala lelandulayo. Esikhundleni somsekeli kameya kungene ilunga leZANU-PF njalo inkosikazi Thabiso Mpofu yena ongobe umnumzana Wellington Nare oyebanga le-TCCC ngamavoti afanayo. Lokho kutho ukuthi idolobho leGwanda selikhokhelwa libandla leZANU-PF lisuka ezandleni zebandla eliphikisayo. Lanxa kunjalo umeya omutsha uthi bazasebenza ndawone lamakhansili e-TCCC.
Into engiyithembisa abantu beGwanda yokubana iGwanda nginama-target engiwakhangelela ukuwenza ukubana umuzi weGwanda utshintshe to a better town. Akula muntu ozaba excluded on partisan lines.
Ongcotshwe ngumoyo umnumzana Edgar Ncube utshele iStudio 7 ukuthi kasoli lutho ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho.
Akulalutho olusolisayo, yonke into was very transparent. Sikhangelele ukuthi service delivery ibe improved. Sikhangelele ukuthi ama-challenges nje wonke esiwaziyo eGwanda ukuthi besile problem yamanzi, besile problem ye-refuse collection, into ezinjengazonezo. Zonke lezi zinto sizazi sibambisana njengama-councillors sizama ukukulungisisa konke kube kahle.
Abahlali beGwanda labo bathi usodolobho omutsha kumele agcwalise isithembiso sakhe sokusebenza kuhle lamakhansila ebandla eliphikisayo ukuze kuthuthukiswe idolobho. Lokho kugcizelelwe ngunkosikazi Priscilla Nkala ongumqondisi kamasipala weGwanda.
Your worship, as the 36th of Rwanda, you are supposed to love all the citizens of this town.
Ngihlonitshwa njengomeya weGwanda, kumele uthande bonke abahlali balele dolobho njalo kumele uphathe ukhansela bonke ngokufanayo. Akumelanga ukhethe uhlangothi kumakhansela, kuzisebenzi zikamunisipala kanye nakuzakhamuzi zeGwanda. Njalo kumele ulalele izikhalazo zezakhamuzi, uzisize lapho engilisa khona. Kumele usebenze labanye njalo kube lokubambana eqenjini lakho.
Umnumzana Nkaniso Ncube ongumhlali weGwanda uthi akamthembi umeya omutsha ngoba eke wetheswa amacala enkohlakalo.
Mina inguquko yeThulani angiyiboni ngoba i-corruption yona yodwa emqameleyo aseyenzile kuningi kakhulu. Ukuthi engatshintshi ukuba corrupt because sethole i-mayoral position and uyitholele ukhonokho ukuthi ufuna uku-endosa ukuthi i-corruption yakhona ibe yinormal.
Kodwa abanye bathi bayamsekela umoyo. Omunye wabo ngumnumzana Albert Moyo.
Indoda lethini uyamela lokho akubona qondile. I-development into ekuye ngumuntu wabantu, yesigodi Gwanda at heart. Esikufisayo ukuthi azi ukuthi xa esengusomhloko wedolobho akusela ukuthi lo ngwaleli bandla, yena sengubaba wedolobho. Loba ngabe opposition ngabakhe, loba ngabe ZANU ngabakhe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF esabelweni sezansi eMandebeleni umnumzana Malaki Nkomo uthi njengebandla bayajabula ukuthi banqobile kulolu khetho.
Abantu basezibekele ukukhonona lapha laphana uma umuntu ethiwakhethwa. Okukhona ukuthi ubaba uMoyo uThulani njengomeya weGwanda siyakwazi ubana ukhulele eGwanda njalo ubesekhansileni kwesikhathi eside. Indinge wozabantu abaningi uyazazi ngaphandle kokuthi vele izitha kuphela eziza kukhuluma ngendlela eziyifunayo. Thina njengebandla leZANU-PF siyajabulela ukunqoba kukaThulani ukuthi abe ngumeya.
Umasipala weGwanda ulamakhansila alitshumi lantathu 13 njalo amane awo ngawesifazane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.